Kwangu izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 14 Mfumfu 2022 ngukips 2. Endaweni zethu lamhlanje.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiswe Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ababalisi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply they can't really meet with each other.
Ulamakampani akwele China angaba ngamathumi amathathu aphatheke kumbukiso wamalanga amabili wokudinga umsebenzi oyiChina Stanbic Job Fair. Kungena kusuku lwesibili namhla umbukiso waba kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa kwaBulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silo Stanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza lengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ezikolo zakwele South Africa ababalisi labantwana besikolo abalabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba.
Umkhankaso weqembu le-Operation Dudula lo usuchiya ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe ogoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emahofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabelweni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengomatshayinyoka kusebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe uqatshwe abe South Africa bese bengena kuphela nxa kusasele isikhala esiseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshengisela okuqhutshwe esabelweni seLimpopo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza. Kulezinkulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumende kwele South Africa. Akusakhulunywa ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi uhlelo lwedudula lolo luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emoyeni.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni laseSouth Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela ikakhulu o-teacher okwenziwa ngu-Operation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe umnumzana Themba Ndabe Khulu Phiri uthi le into enziwa ng-Operation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba bangaphandle kulezi zikolo ngoba vele i-demand ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela ophathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kwedudula lokho. Kodwa-ke phambilini umphathintambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anje Mtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulamankampani akwele China angaba ngamajumi amatatu aphatheke kumbukiso wensuku ezimbili wokudinga umsebenzi oyichina Stanford Job Fair ukhangelwe ukuthi utholise amathuba okuqhatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPrasetis Jeremiah uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqo ngabebhanga eleStanbic bembambisenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni e-Chamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalo mbukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga leStanbic umnumzana Patterson Mahatch uthe inhloso yokuqhuba lo mbukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele China kungaleso sizathu beqoqe lo mbukiso. Umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso e-Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo obona ngokwethulwa kwemibiko kule nhlanganiso uNkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqe lo mbukiso bebambisana labeStanbic oqale lamhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demand and the supply, they can't really meet with each other. And also very importantly, in Zimbabwe there's a misunderstanding and a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's a different kind of stories. That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we are offering.
Owenze sabalo walambukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincichi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalumbukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle lokunye okunjalo, kutsho uNkosikazi Shaneo Liu. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizwe lakhe. Ngakho ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalo umbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende uNkosikazi Limbayi Jiza utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lumbukiso. Sikhuluma nje kulamankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula 80 aqhatshe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngiyoPrasetis Jeremiah.
Ungene kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakomsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe kwehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa koBulawayo. Osomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angene lumbukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho, umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa umnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani Sanganai World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Sibone ukuthi masithathe elithuba size la kuyihlanganayo ihlanganani Expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Sihamba namaphondo amane, amaphondo ala sihamba nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi amakhongo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabetshelele eSouth Africa kula maphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo, sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also ne-community aspect ukuthi bangavakashela kuphi mabefikile eMzantsi Afrika.
bizimusi lokutholisa abantu izimoto zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane lodlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke.
Sanganayi sizodinga amakhampani okusebenzisana lawo i-tourism sector ngeyinye yenhlangothi if ngakube kanjalo esisebenzisana lazo. So sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day. So sifuna ukuthatha advantage yokuthi njengoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimoto zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bathathe izimoto bahaye izimoto.
Umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwaba kubhizimusi lezokwethekela.
Sikhangelele ukuba simarket ama products wethu awejin liram ngoba lapha kule imarket tourism sector.
Unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe-Women in Tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla.
Umbukiso esanganaye muhle ngoba usihlanganisa nama-investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokhu esikwenzayo, umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism.
Unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani sanganaye World Trade Expo bakhangelele ukuba babe lezivumelwano labakubhizimusi lezokwethekela.
Ezandla yona lo mntana mo ubona ngiloko ngiwuphethe ngiwenza khonapho. Siyabonga nje ukuthi sisise lamathuba okuthi siyenze imisebenzi ezandla sizothengisa siphile labazukulu.
Ukhulumisa Zimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Kote uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa lamhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka. Bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola leMelika hhaji eleZimbabwe abathi kalisathengi lutho. Iziphathamandla zezemseki zalile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu. Uze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ sixoxele lomnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso le.
Sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe iZimsec incwadi sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi. Imhloliso iqalisile kuviki ephelileyo njalo iyaqhubeka ngakho ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZimsec ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo. Singakhangela kumnyaka odlulileyo kuke kwaba lomsindo abantu abathwebula imhloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwa.
Singathi baba Sibanda kuyini elifuna ukuthi iZimsec ilenzele khona?
Sicele inhlanganiso yeZimsec ukuthi kulumnyaka kayenze izinto ngendlela ezifananayo. Sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula baphiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani, bethwebula bephiwa imali eyimalini, imali eluhlobo bani. Singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa, sebebhadalisa ngama-US dollars. So sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo baphiwe imali yabo nge-US dollar. Singakhangela njalo futhi kumnyaka odlulileyo abantu abahamba bathwebula imhloliso bagcina besebenzise imali eningi kakhulu eyagcina isedlula leyo mali abagcina sebeyihola ekugcineni. Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe, sithi thina inhlanganiso yezimseki kayihle ilungise ama-contract ama-teachers bengakayithwebula, bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Lake lakhulumisana labezimseki yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kwezimseki, i-public service, logatsha olukhangelezwe emfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi izimseki kufanele iholise ababalisi abazabe bekhangele lumsebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunywe. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lumsebenzi wokuthwebula lo ukukhangela imihloliso eyenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda, ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, besixoxa laye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lepalamende lakwele Melika ele US House of Representatives akukomiti yecubungula isehlakalo sikamhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe leli abikwa evote izolo ukuba umongameli owayengumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesehlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika labanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State umnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende u-Merrick Garland bahlangene nabanye babo baseMexico izolo e-Washington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacele omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kungcele kwezikhali kanye lokungena okungekho emthethweni kwabeMexico kwele Melika. Abantu esigabeni se-Insiza bathi izifuyo zabo seziphele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapolisa abika uba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. Umnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abatholiswe nzima ngamasela la kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwano nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapholisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi owamanje uhlala kuphi.
Umakhelwane wami wabaleka lamanje kakho wase watshiya umuzi, kodwa-ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhale ngathi uyafika kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwachashwa futhi ezimbili. Manje ngikhuluma last month sekucatshe inkomo okuliguqakama kulithokazana nje sosiya kuba lithokazi kube yini kucatshile la. Angikwazi nje ngabe kufela egangeni kumbe sokuyikho ukuthi sokungena ezinkomo engangisazi elikho kukhona.
Ye singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontshe inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzile futhi nami efonini ngazama ukubhala lapho ukuthi banilayeukuthi indawo yakhona ingathi kuneginye efika mhlawumbe ngingathola inkomo yami leyo engingayiboniwe. Sebe ngisizakele kube khomenta lapha abanye beqamba ukuthi kungabi nendawo, kodwa ngathi izinikhatshana ngoba ngisemsebenzi ngabe ngiye khona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale ngeni. Yikho lapho ebengifisa khona lami ndithi ngiyefika khona ngani ngiyakhangela mhlawumbe ngingathola okuyinkomo kwami lo.
Singathi umakhelwane ubone ngani kuyini okwenza ukuthi agcine kutshontshela inkomo le mbuzi?
Hayi umakhelo nokho uvele uyisigani baba kusho ukuthi mina ngisiya kwakhala phana ngangingamazi ukuthi ngumuntu ogani mina ngangiphethe nje njengomfowethu kanti ngiphethe isigani imenzela yonke into ngoba ubengasebenzi langimncedisa nje kokunye nami uma ngibekuyisebenzi nangikhaya ngimbize ndedabamba lapha ntizendingathola okungamashini kanti niyasiyada wangitshontshela kubengayenzi kini yedwa ngoba ekuqaleni lapho esemdisikhazi khona ukuthi uyatshenza wayesengizenzela umumbi lenkulu into ezinjalo bamthola yindaba engayiripotayo emaponseni kodwa akula progress ngoba angizothi yena ubeleke engifonela kathi esifonile kulezi nsuku emfonele ngitshela ukuthi ngaziphi imbuzi yakho zangenzana amaponsi akangeka ambotsha ripoti ezimbabwe angikwazi nokusitshona nje
so zingathi uyanitela sibili ngobusela bakhe
hawu uyanitela kakhulu kodwa ukuthi ungaphi endawo imali uthathile ebembhalela la ma-message njengabanjwa yicorona ngesikhathi secorona ngemva khonapho mbange yicorona khanya ukwezile ukuthi mbange yicorona namfonela athi icorona ikukhuthile mfane uphose wavani hayi kuthiwe mbijana ngabihleka kuthatha atho njalo nje ubona ukuthi uyabhena uyantela
kwenziwa kuyinto amapholisa engambophi
hayi nama ngikwazi angeke ngitsho sibili ukuthi kuyini ngoba yena wanjela kathi ezimbabwe angeke abotshwe ipolisi so ma etsho njalo ukuthi uphinde ubona la mapholisa engambophi ngoba ahamba emapholiseni ngayiripota indaba sahamba la mapholisa ngahamba la mapholisa ngasuka ngaphi ipolisa epolisi sahamba samdinga nalapha azakalela khona ukuthi siyakwazi ukuphanathela khona utshwala sayafika akaze simbone njengaya epolisi steshi kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisa owayekhona ngesikhathi ngiripota ngathi anikazelize lutho wathi hhayi ngamtshela ngathi phela lokhu angifonela lo muntu bathi hhayi sizambana wama kunja
umnumzana Sindiso Mkhwana Zikhumalo uhlala ensiza siphindeza kuxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Wilson Mathe laye ohlala esigabeni lesi
umasikhamba ngoharare road ubheke harare uharare road khophana kulentaba zidina kule ndawo khonaphana okuthiwa yilokhadi ma udlila kancane sokuthiwa le-toilet soke besuka lazo khonaphana I think olokhadi yinyathi leyani but kubambele kune-bounda yikho kune-bounda reyisiza soke ziphuma ngapha enyathi zizongena ngapha eyisize imbuzi lezi kukhanya kokuzimbuzi sokade zinyeke kakhulu sibili abona close to 100 kenapho ngokuzwa kwakho so bezisuka zingena ngapha eyisiza kugodlana so umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esidala ukubabiza ukuthiwa ngumazibaba kubezenza umprofithi nyana kwaphana besenza into ezinjengazo nalezi mbuzo okumele lama
ye sizokuthiwa-ke kukhanya ngazane khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ikade ziqambulwa khonapho akusitshele futhi ngamafutshane
bezikhona ezimbalwa abadala izakhamuzi zigcine sezikhonaukuthi into zawonakala zasebeqoqana izakhamizi zakhonaphana ukuthi hhayi asike zame ukuthi silandele
umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-Insiza South kuliviki kuhlelo Woza Friday silo Stanley Nyathi umculi ocula umdumo we-afropop oza le ngoma zakhe zokholo lwesikristu unyathi udabuka enkayi kodwa okwamanje isebenzela kobulawayo uxoxa lo ezazisa sibanda
Viki wonke kulolu hlelo silibhakulela abaculi bakithi lemculo yabo namhlanje komnyama ubambile sihamba nomfana kaMdluli asizwe ukuthi usiphatheleni
udabuka le enkayi lalapha kobulawayo futhi ngibuye le ndaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze afropop ezinye zikhuluma ngothando ezinye zikhuluma ngokuphila generally
Kade cula uStanley okwamanje sephekele elinye idlalade elitsha.
Ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu. Eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020, esibili ngayikhipha ngo-2021. Leya manje ekhuluma ngothando langokuphila kwabantu langamasiko akithi akomthwakazi. Ile ngoma ezimnandi ezifanana lale ingoma ethi bangibiza ngamalume, inengoma ye-Highlander lezinye lezinye.
Dulu uke wacindezela amadlalade engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana labanye abaculi.
Ngithe kuqaleni ama-album amabili abengawe gospel, kodwa ke manje sengihlanganisa sengicula i-afropop. I-gospel yangkhona iyobe iyi-afropop. Ama-album lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo. Ukhona omunye u-engineer ubhese khona ngale South Africa, ngowase-South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo onjayela i-guitar, bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokunene.
Nyathi ucela ukuxhaswa emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi Mdluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-Stunning Clothing. Also ngiyenza kwama-videos, ngiyashuta ama-music videos, ama-movie, imichado, ama-picture and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku-Facebook ngu-Stanley Nyathi, ku-Twitter ngu-Stanley Nyathi, ku-Instagram ngu-Stanley Nyathi. Then go WhatsApp and call 0734533075 in number of South Africa.
Namhlanje besikwese lo mfaka mdluli uStanley Nyathi kuhlelo waza waza Friday belasonto endlekini lonke igama lami ngezwe Jesus Banda.
Bathi ibhosi mahlola nyama ngolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKibs Dube lilale.